amapolisa eNtumbane lezakhamuzi lamateacher labantwana besikolo beNtumbane High School lamanye amacolleges akhona beNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama drugs drug abuse obekulombiko ukuthi kulabantwana abangu 17 abadigenwayo ngedrug which was not true anywhere but sesithethe isikhathi lesi saboda iNtumbane yonke siyenza ama campaigns sitshela abantu silama stakeholders ukuthi abantu abathane lezidakamizwa bathane labo njengu bathane lembanje sisebenza lezakhamuzi zonke abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke kulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi uLydia lo ecathela amacala akhe since been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs ethengisela abantwana besikolo ethengisela abantu lapho kodwa namhlanje into esinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi iNtumbane lama-drugs amaningi into esinanzelayo ukuthi abantu beNtumbane i-community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs abantu ama-drug abusers abantu abathengisa ama-drugs i-community yeNtumbane isibonile ukuthi i-awareness they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.